Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu umhla ka 5 kumabasa 2023 ngugaino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Season Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhosi.
Isikhulumeli sebandla lesiCC unkosazana Fadza Mahere ufunyanwe inkantolo kamanti elecala lokwethula umbiko wamanga wahlawuliswa ifayindi yamadola eMelika angamakhulu amahlanu US$500.
Uhlupho abantu bayafike lapha ngesikhathi esasichikhulunywe u10 o'clock. Kodwa ke u-coordinator uze wafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC liqhube uhlelo lokukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke namhla. Kuthi abezanu PF bathi bazaphinda olwabo lwama-primaries ezigabeni ezinhlanu lapho kubikwa kwaba lokuqilibezela. IZimbabwe Electoral Commission ithi ukuphuza kwahulumende ukuyipha imali kuphazamisa amalungelo okhetho. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC unkosazana Fadza Mahere ufunyanwe inkantolo kamanti namhla elecala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeTwitter wahlawuliswa ifayindi yamadola eMelika angamakhulu amahlanu US$500. Umanti uthe uMahere engehluleka ukubhadala imali kuzamela apike okwenyanga ezintathu. Esanda kufunyanwa elecala unina wehlise ezimathonsi emthethwandaba ngoba esebona indodakazi yakhe ivalelwa ejele. Umlondolozi Ndlovu usipha loludaba.
UMayere ubesethethwa icala lokuloba umbiko wamanga enkundleni yeTwitter okuthi amapholisa achaya abulala umntwana owayebelethwe ngunina ngesikhathi elondoloza imigoqo yokuvalwa kwelizwe e-COVID-19 lockdown ngo-2021. Lanxa ebekulandula lokhu, uMayere ufunyanwe lecala ngumanji umnumzana Taura Emanuele yena othe njengegqwetha eselisebenze okweminyaka eminingi, uMayere wayemele abe leqiniso ngaye kuloba kuqala. Umanji uthe uMayere wangcolisa igama lamapholisa ngokuwethesa icala lokubulala umntwana khona kwakungelanto enjalo eyayenzekile. Ngokunjalo uthe kumele ahlawule amakhulu amahlanu amadola eMelika kumbe apike okwenyanga ezintathu nxa esehluleke ukuyibhadala leyo mali. Unina kaMayere ukhalile emthethwandaba kulandela ukutholakala kwendodakazi yakhe elicala. Igqwetha likaMayere umnumzana Chris Mike uchasisa ngokugqotsha kwakhe.
The magistrate acquitted Fadzai in respect of the main charge. The main charge related to an allegation that Fadzai published a false statement with the intention of inciting public disorder or public violence. She was found not guilty and acquitted.
UMayere kagochwanga ukucala lokuqala elokhubo waloba amanga ngenjongwe kuba kube lodlakela utholakale engelasici kucala lakuqala.
Abanye bathi umthethwandaba kamanti uphambanisile ngoba umthetho wokudinda amanga wesulwa inkantolo ye-Constitutional Court ngomnyaka ka-2014. Umike laye uthi isigwebo lesi kasihambelani lo mthetho welizwe.
In respect of that main count, there was an alternate charge whereby it was alleged that she published false statements with the intention of undermining a law enforcement agency, being the police. She was found guilty in respect of that alternate charge and sentenced to pay a fine of $500.
Kube kulecala lokubolo befuna ukudelela amapolisa utholakale lecala wabhadaliswa imali efika $500 sesibhadelela imali kasayi ejele.
Umsekeli webandla le-TCC umnumzana Felix Magalela Mafa ukusolile kakhulu ukufunyana kukaMahere lecala lokugwetshwa kwakhe.
I-Citizen Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhothi, ngoba silembali yokuthi omunye ujournalist waye lecala elinjalo kodwa i-High Court yafika yakudismisa yathi ayila kucala. Ngamafitshane abantu badidekile, sikhona sizahlala phansi sibone ukuthi siza kwenzani. Kodwa isinto enkulu ukuthi eZimbabwe akusela mthetho, akusela rule of law. Okuningi sizalitshela ngoba abantu beZimbabwe bathukuthele.
Amagqwetha kaMahere abephakathi kokuhlawula ifayindi yakhe ngalentambama ukuze engavalelwa, akhangelele ukuphikisa isigwebo lesi lokutholakala kwakhe lecala emthethondaba weHigh Court kunsukana ezilandelayo. Ukudliwa kukaMahere licala kuza ngesikhathi isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Skala esefikisa umnyaka evalelwe eChikurubi Maximum Prison layethonisiswa ngamacala atshiyeneyo. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-CCC namhla liqhube uhlelo lokukhetha abantu abazalimela kukhetho lwezwe lonke olungakhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe, kodwa kwezinye indawo ezifana lakoBulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu. Abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure lolu kulokuthi kwenziwe ama-primary elections asegcekeni. Omunye wabakhonone ngalolu hlelo ngumsekeli we-CCC umnumzana Methuli Nyathi.
Namhlanje lokuyinomination yama representatives omelamela abantu ukhetho lokuyayo. Uhlupho abantu bayafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock, kodwa ke u-coordinator uzowafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla. Nxa efika u-coordinator kube ne-confusion because amaphepha ama-nominations ayeneli kawakwani abantu. Abantu bebecabanga kuzaba yi-process ukuthi abantu from the floor they will nominate abantu. Abantu bebebazi abantu asebenominatiwe, but akubanga njalo. Kuthiwe umuntu lo muntu athathe i-form anominate. Okusuke kwaba luhlupho-ke lawo mafomu kawakwananga abantu abakhona lapha ehall.
Unkosikazi Similo Mpofu uvumelane lo Nyathi esithi amaphepha okukhetha abantu awenelanga njalo abawatholanga ukuze bakhethe ukansila abamfunayo.
Thina njengabantu asiphathekanga kahle ngoba amaphepha esiwanikwayo amanye asiwazwisisi, njalo ikakhulu lelane lilomongameli lo MP lo kansila anikwanga wonke abantu bebekhetha ukuthi banika abantu asazithi bebenika njani. Njalo kulawa thina esiwatholileyo asizwisisi njalo ukuthi sikhetho bani ngoba okunye okubhaliweyo asikuchasiselwanga.
Amazwi kaMpofu agcizelelwe ngumnumzana Mandla Chuma laye ongumsekeli waleli bandla koBulawayo.
I-nomination le ye-CCC ebisenziwa namhlanje okuthiwa ibisenziwa ngama-citizens, ngibona ngana kusilona qiniso ukuthi kungama-citizens ngoba ama-citizens ngama-ordinary people abangelani le party but abakhangelene ukuthi abantu nje babuswe kahle.
Obebona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uvumile ukuba uhlelo aluqalanga kahle koBulawayo.
Abantu bagcine sebezwisisa ukuthi kuhamba njani, yikho i-nomination isihle. igcine isihamba kahle abantu ekuqaliseni bebengazwisisi but bagcine sebezwisisa ama-citizens ukuthi umuntu ukhethwa esigabeni lapha ahlala khona
umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi langxa bekhona abakhononayo lapho abahambele khona kabahlangananga lodubo oluya ngaphi
asibonanga okunye okubi kodwa sibone ingane ethi kulabanye abantu ethi befuna ukuzadisturba behluleka
lisiyatshona ilanga kobulawayo ibandla le-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela kukhetho lwamakhansila namalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi ngimele umsakazi we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
kusenjalo ibandla elibusayo elezanu PF lona lithi lizaphinda ukhetho lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke ezigabeni ezinhlanu ngoba ama primaries lawa aqhutshwanga ngemfanelo kumaviki amabili adlulileyo izigaba lezi zigoqela eInsiza North lapho umeli walesi sigaba edalela eParliament umnumzana Farai Taruvinga azaphuqana khona okwesibili lowaye ngusikomichi wecommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo uTaruvinga wanqoba ukukhetholwa kuqala kodwa umoyo wakhonona ngokuthi waqilibezelwa ukhetho loluzaphindwa njalo eGokwe neMbudziya laseZimba West abasekeli bezanu PF abaningi bakhonona ngosuku lokhetho besithi bavinjwa ukuvota ngoba kuthiwa amagama abo ayengekho kugwalo zebandla sixoxele lunga lezano PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma
ukhetho oludlulileyo olwebandla lethu lezano PF esiludi ngama primary elections lubuyile soludlulile inhlanganiso yethu inhlanganiso ekholelwa udemocracy ubana nxa kulomuntu ongasuthisekanga akhale angakhala kukhangelwe kubonwe ngakho akulanto emangalisayo ngokuthi iPolitbureau ithethe isinqumo esokuthi lapho okulabantu ade bekhalaza khona kakhulu bacebise ukubana kubuyelwe katsha kuyenzwile okuthiwa yi-rerun lokhu kutshengisa ke idemocracy epheleleyo akutshengisi ukwehluleka kutshengisa ukubana sivulekile umngqondo sikhangela izinto ngendlela zonke asisoze sabandezela nxa kulomuntu okhala ngento ethize so sokwenzakele lapho kumele kube lama-runners azayenziwa kwezinye indawo lapho okungazange kube lesidingo sakhonokho abantu bona labo abakhethiweyo yibo asebezamela ibandla lethu lezanu PF kukhetho oluzayo olwe-harmonized election
impumela yalo lolunyukhetho olwenziwayo ama-primaries lapho kungela ma-rerun khona lingathi iveza izifiso zikaZulu yini zabasekeli bebandla lenu ngempela yini ngoba sabona kulokukhona na okukhulu elizweni lonke abanye bekhala ngokuthi amabizo abo ebengekho emabhukwini ebandla lenu ngokunjalo kabatholanga ithuba lokuvota baliswa ukuvota kuthi abanye ngababekhala ngokuthi ama-candidates abo avinjwa
thina silibandla esikwaziyo ukubana lokhu ebesikwenza bekuyi-internal process into yangekhaya engadingi ukubana ixabanise kumbe noba ngubani kumbe ngubani ngakho ke akula muntu esingathi kumbe udliwe kodwa siyakwazi ubana hayi kukhethiwe omunye phakathi kwabantwana bemuli inye ozamelela ibandla lethu lezanu PF yindlela esikhangena ngayo thina izinto ngapha kwelakithi ibandla leli elibusayo elezanu PF asikhangeli ngendlela yokukhangelana phansi kumbe ngendlela yokuchuthuzana kumbe ngendlela ezijiyejiyeneyo ngakho akula nto embi engabe iphumule konapha ye siyakwazi bengaba khona abangakhonona bethini kodwa njengoba ngithilo siyavula thina internal process unxa umuntu ekhonona afake isikhalazo sakhe sizwakale andubana bese kudingwa indlela ekuya phambili ngoba yikho esikhangeleleyo into esikhangelele kakhulu lukhetho lwe-harmonized election oluzayo phakathi komnyaka sisiya ku-August
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee sixoxelaye ekobulawayo. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chigumba utshele idalela ephalamende namhla ukuthi ukuphuza kukahulumende ukupha ikomishini yakhe imali kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho. Ngaphandle kwalokho uChigumba uthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle. Kodwa amalunga edalela ephalamende amabandla aphikisayo akhonone ngokwala kweZEC ukuveza uluhlu lwabantu abazavota olwe-electronic voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqobizitha Donga obona ngenhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Sibona engathi ungatholakali kwemali ephiwa inhlanganiso yeZEC ngesikhathi kwenza umsebenzi wabo ube nzima. Ngenxa yokuthi uhlelo lwe-voter education luhamba lungabi lula ezigabeni akwenza ukuthi abantu abaningi bengabi lo bengananzeleli ukuqakatheka kokuphatheka ehlelweni lokuvota. So isicelo esikhona kumbe i-concern ekhona ebantwini ukuthi i-treasury kumele iqakathekise inhlanganiso ezinjengeZEC ekubanikeni izimali ukwenzela ukuthi bengabi lokhu osithi ngama-excuse ngesikhiwa esokuthi behambise uhlelo labo. Njalo futhi lokhu kwehluleka ukuthola imali ngesikhathi kweZEC kunika ithuba kulabo abezinhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi labo bekwanise ukuhambisa uhlelo lokufundisa izakhamizi ngokuqakatheka kokuvota njalo futhi lokuqakatheka kuba ingxenye yohlelo lokuvota.
Uhlelo lwe-mobile voter registration yebo solwedlula kodwa ungathi abantu liyababona yini besiya ema-ofisini eZEC ukuyabhalisa?
Sibona engathi uhlelo okwakathi siluhamba kahle. Angila amafigazi engathi ngawaqamba kulolu hlelo ukuthi bangaka abantu asebebhalisile namhlanje kumbe bangaka abantu asebebhalisile kuleli viki. Kodwa uma sinanzelela imbiko ekhitshwa yiZEC sizwa bekhuluma ukuthi baningi abantu asebehamba kuma-centers abo besiya bhalisa ukuvota. Lokho kuyinto enhle kakhulu njalo kuyinto esithokozisayo njengezakhamizi ukuthi sibone ukuthi abantu bayathakazelela uhlelo lolu. Okunye okungabe kusenza ukuthi abantu bethakazelele uhlelo lolu zinhlelo ezenzwa ngamaqembu awezombusazwe ayenza ama-primary elections abo. Sokusiba le momentum eba khona towards ukuba kwazi okuzayenzakala ngokhetho kumbe abantu sebesibalele ntshukuntshu yokuthi webe yingxenye yokukhetha abantu abafisa ukuthi bebamele endaweni eziphakemeyo eParliament la kubo Senate kwana ngale. Ya siyananzelela ukuthi iblitz ingabe siphelile yebo kodwa kuyadingakala ukuthi iZEC isebenzise indlela zonke ezibalulekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili. Kule social media, kulamaposta, kulamaflyer bangafaka emdulini, befaka endaweni ezijeneyo. Kwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili.
Umnumzana Ngqobizitha Donga ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abakhankasela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kwele Namibia sebamukele ngenjabulo ukukhethwa kwabahluli bomthethwandaba weSupreme Court abathathu abesifazana okungokwakuqala embalini yaleli lizwe selokhu lithole uzibuse ngo-1990. Omunye wabahluli laba nguJustice Rita Makarao odabuka eZimbabwe. Usomlomo wePhalamende yeMelika iHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy ukhangelelwe ukwenza umhlangano lomongameli weTaiwan umnumzana Tsai Ing-wen eCalifornia namhla. UTsai ufike izolo eLos Angeles lapho ahlangabezwe khona ngabantu abatshengisele ezitaladini abanye bemsola njalo abanye bemsekela. Uhulumende namhla usungule umkhankaso wokulwisana lodubo lokungeniswa kwabantu lokuphuma kwabo ngudlu eZimbabwe abanye bethengiswa izigilamkhuba kwamanye amazwe okuthiwa yi-human trafficking ngesiNgisi. Uhlelo lwe-2023-2028 Zimbabwe Anti-Trafficking In-Person National Plan lusungulwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eHarare namhla. Uhulumende uthi nyakenye uhlenge abesifazane labantwana abedlula ikhulu 131 ababehanjiswe emazweni achiyeneyo izigilamkhuba ama-human traffickers. Uhulumende weMelika wethule ugwalo nyakenye oluveza ukuthi udubo lolu lubhaha kakhulu eZimbabwe. Baningi abantu abatholakala sebesetshenziswa njengezigqili kumbe sebesetshenziswa ukuthengisa imizimba ngemva kokuhanjiswa emazweni behuke ngokuthenjiswa imisebenzi lempilo engcono izigilamkhuba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuhanjiswa kwabantu emhlabeni laphakathi kwelizwe ngokungekho emthethweni okuthiwa human trafficking yinto embi kakhulu ebuhlungu njalo eyenzakalayo eZimbabwe. Baningi abantu abathethwe besiwa eGoli bethenjiswa imisebenzi besiya eNgilandi besiya eMelika abagcina bese Middle East bagcine bese Asia bagcine bese ezindaweni lapho bavalelwe khona bathathelwa amapassport babe yizigqili emsebenzini besebenza bengaholi basetshenziswe ukuthengisa imizimba ukuze laba abasebenzisa bazuze imali basetshenziswa izinto eziningi kakhulu ezimbe ezibuhlungu. Ngakho-ke kusuka kudala i-United Nations amazwe omhlaba wonke jikelele lavumelana ukuthi lobu bubi kumele buqedwe du. Indlela yokubuqeda yokujezisa laba ababenzayo lokwazisa abantu labo abasengozini yokuthi bacine bona sebeyibo abahanjiswayo bethwalwa besiwa kuzona lezo ndawo.
Abasengozini eyokuqanjelwa amanga kumbe ukuhukwa ukubana bathenjiswe imisebenzi engekhoyo bagcine bengena kudubo lonolo lokuhanjiswa ungathi ngabasakhulayo nangu.
Uyawukuthole njalo nje ubone abasakhulayo besithi ngithenjiswa umsebenzi laphana ubone kubhodiswa okunye okubhalwe ebulenjini ku-intanethi kuthiwa kule scholarship kulani khona laphana ugcina usuthengisiwe ukade usithi wena kule mfundo ugcina usuthengisiwe usuthwele ama-drugs uyefele ejele kwezinye indawo. I-human trafficking iyinto embi kakhulu okumele ilwiswe yibo bonke abantu kudingeka izinduna kudingeka osobho kudingeka abalisa kudingeka o-MP lamakhansili abafundisi i-civil society bonke abantu kunye lohulumende ngakho ngadingakaliyo kulempi ngoba imele ifanele ingqotshwe. Bayaphela abantu bayathengiswa kuyenzeka eZimbabwe phakathi kwelizwe bayathengiswa bathengiswa futhi ngaphandle kwamazwe omhlaba bangakuthathi kancane abantu ukuthi mhlawumbe bathengiswa abantu phakathi uyathengiswa ngaphandle kwelizwe uthengiswe futhi phakathi kwelizwe uye kusetshenziswa izinto ezihlukahlukeneyo ezingekho emthethweni ezephula amalungelo akho.
Uyibona njani imizamo eyenziwa nguhulumende Ncube yokulwisa ukwephula kwamalungelo oluntu okumayelana lokuthengiswa kwabantu?
Lanxa ke uhulumende simbone sukuma ekhuluma nge-human trafficking kuthwalwa lokuthengiswa kwabantu emazweni ahlukahlukeneyo ayisiso sodwa isenzo esibi esephula amalungelo abantu. Ukuswelakala kokhetho olukhululekileyo elizweni kumele uhulumende akusukumele ngayo nalindlela esimuzwe khuluma ngayo ukuvalelwa kwabantu ngokungekho emthethweni womhlaba lokwephula amalungelo ku-constitution esinjengalokho esikubona kubo baba uSikhala uvalelwa isikhathi eside ungathoniswa ngendlela efaneleyo kwephula amalungelo abantu zinenge izinto nje ukuvinjelwa kwemhlangano yamaphathi lokuvinjelwa kwabantu ukuthi basebenze bakhululeke ngendlela efaneleyo lendlala elizweni lazo zonke izinto zinenge izinto uhulumende afanele azisukumele lanxa i-human trafficking imbi kodwa zikhona ezimbi njalo njengayo kumbe eziyedlulayo ezenziwa nguyena uhulumende ngokwakhe ngakho ke kumele ziphele lazo zona lezo
umnumzana efidlela ncube ingcwethi yehlaziya ezombusazwe esixoxela ekobulawayo kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson oseBrithani owenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizimusi iPeak Performance Coach ngesiNgisi.
Ngapha e-UK ngithiwa yi-Peak Performance Coach. Kuyini khona lokho? Ngumuntu oncedisa abantu abaqalisa amabhizinisi ukuthi benze amabhizinisi abo bele-confidence. Angazi amanye amabala ngangihlula ukuthi ngiwafake kakuhle. Bele-confidence ekwenzeni ibhizinisi yabo. Bekwanisa ukuthatha izinqumo ezibenza ukuthi ibhizinisi yabo ibe profitable. Abantu abaningi nxa beqalisa ama-business basuka bevela emsebenzini bevela sebenza but bengakwazi ukuthi i-business iqhutshwa njani injongo yami mina ngokwami ngokuthi ngibone abantu abaqala ama-business besiya phambili beqhubekela phambili be-profitable belenzuzo ezintweni abazenzayo
ungasichasisa kabanzi ukubana kuyini okwakwenza wena ungene ku-business
Mina i-background yami bengumuntu ose-banking, ngangisebenza e-banking saseZimbabwe. Ngasuka e-bank ngaba ngusomabhizinisi. Ukuthi ngize ngiphakame kusiya phambili ngahlangana nenhlupho eziningi. Ngoba izinto eziningi asizake sizifundise. Asizake sizifundise ukuthi umuntu vele ukuthi i-business iqhubekele phambili umaketha njani. Kufanele ube lani nje. Even ingqondo zakho kufanele ube ngumuntu lengqondo ezinjani. And ngathi sengikhangela izinto ebentwini abaningi baqala amabhizinisi kodwa malutshwana amabhizinisi adlulela i-5 years ukuthi abe lokhu erana 5 years so kumbe ukuthi sibone amabhizinisi asuka kubaba aye emntwaneni aye kusizukulwane kuthi these are family businesses asila ama-legacy building principles so injongo yami ngokuthi sibuild ama-legacy building principles sibe lamabhizinisi aqhubekela phambili not only for thina but for izizukulwane nezizukulwane
abantu bayeza yini kuwe uyathola yini ama customer adinga usizo lonolu oluphayo
ama customer maningi kakhulu mina yimi engelazo isathi ngoba I can only work with so many people ngoba ngendlela engisebenza labantu ngisebenza lo muntu ngimbambe isandla for at least 3 months so asiyenzi o-quick fix sisebenza ngendlela yokuthi umuntu uyazwisisa abone ukuthi uyangaphi ubone ukuthi umuntu ngisuke la sengifike la simfundise lama tools lama techniques ukuthi vele even sokusiya phambili uma engahlangana lohlupho usekwazi ukuthi uhlupho lolu luyenziwa kanjani
kuyini ongakuxwayisa abalaleli bethu abakulaleleyo khona manje abafisa ukungena kuma bhizimusi njalo tholakala ngapi wena
abantu engabaxwayisa khona ukuthi i-business yebo ungangena ku-business kodwa into eqhakathekileyo yi-personal development wena ngokwakho ingqondo yakho ifanele ibe developed wenzile ukuthi ube successful ngoba i-knowledge kuthiwa i-knowledge is power so nxa ungelayo i-knowledge awusoze uqhubekele phambili mina ngiyatholakala kuma-social media you find ungadinga uSehlile Gumbo Kingston ngiyatholakala kubo WhatsApp 0447551242661 ungatholakala iwebsite we are redoing it ngoba sile launch which is coming up we are relaunching the business Epic Performance Coaching we are relaunching it with an updated website so iyabe isirana in the next 4 weeks and we've got so many exciting things ezokuthi abantu beqhubekele phambili siphakamise isizwe sakithi
Unkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson wenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi ngu-Peak Performance Coach ngesiNgisi. Sixoxe laye eseBhilithane. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngohlelo lwe-CCC olukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.